VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Thina lapha akukasizi kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikathi asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha impuphu iyadura.
Abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngembiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane nomonakalo oyenziwe izulu lika-Idai. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indizamtshina ye-helicopter ithunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eManicaland. Abomanyano emathebeleleni collective abasanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla ze-ZANU-PF zincitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland. Lanxa i-ZANU-PF ikulandula lokhu, abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu be-Manicaland ngokudla kanye lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumba nje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. UMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Mina indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplastiwe, kodwa ngabona izulu laenza ngani selingena phakathi leyizela phandle leyingena lapha esitimeni. Lakathesi kumanzi endlini phakathi akukawomi, kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lenzi ngani lifuna ukuna futhi. So siwaridi vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithe lana futhi?
Manje siyanikwa nguvani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ngani ziyadawuka lokhu yani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kusibe kulamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 ayi kunzima lapha silendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani. And kunzima njengani ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana, so izindlu zakhona vele zinzima.
Uthi ukuthi kalikutholi yini ukudla okwamahhala lokho okuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Thina lapha akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikani asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha impuphu iyadura. okokuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuthiwe $20 istart
lo ngogogo uMadube isakhamuzi seChisumba nje eManicaland untungameli inkomo oxoxe njalo lomqondiso wenhlanganiso ephathisa uZulu wechimani mani Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziwa wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo
okakathesi sesithole okuningi sasiyenza i-repacking izinto lezi ngema-categories azo zabo mama zabo baba ukudla ama-utensils siwafaka nje ngama-categories abo so okwakathesi sesimeleli i-truck iyabuya in the next 30 minutes ukuthi lode sihambise emthare
nxa lihambisa emutare khonale yini eliyafika libanika abantu loloncedo njenge-Methodist Development and Relief Agency yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso
hayi sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathesi ama-big trust kafiki echimanimani kodwa esikwenziyo thina njenge-Methodist Church ukuthi lokunye okungena ku 30-ton truck then le ama-hampers izawathwala ngezimota zethu ama-small truck ukuthi ziyeni kwabantu echimanimani le inye i-truck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge
abanye abantu bayakhala khonale eChipinge la seChimanimani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezanu PF kuphela wena njengomuntu oke wafika eChimanimani kuyini okubonile
angizange ngibone into enjalo kungabe kuyenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla i-problem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula ukudla kuyahlupha kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi so ukuthi ngikhomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu hhayi lokho angikwazi
eChimanimani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho ubona baya kuthola yini ukuhle
okunye kuyafika okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time akula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimanimani
lo mnumzana Clever Thabaziba umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency ukusenjalo i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Program yona eqale ukuthwala ukudla ikusa emutare izolo iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimanimani iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo okune ngalolu daba asikuzweni kuntathele izindaba yethu Gibson Baby
Embikweni othunyelwe intathele izindaba abe EU bathi lindiza mchina eqala umsebenzi wayo namhlanje emtare izancithizeka ukuthwaleni uncedo lokudla impahla imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimanimani leChipinge izaphathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela ummeli we-EU eZimbabwe umnumzana Timo Olokonen ugcizelele ukuthi lindiza mchina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathise ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathinteke ngalingozi wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabe EU
ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balisane nomonakalo oyenziwe ngozi izulu lika-idayi ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakahle okusho ukuthi indizamtshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla amanzi imithi lezinye nje into ezidinga
umphathi ntambo ezamafekitali namabhizimusi umnumzana Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluvezwe ngabe-EU
silusizi ngokwenzana leChimanimani Manicaland Maswingo le-Midlands ingozi esivelileyo sisa phakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo imphefumulo yabantu. Sike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale abakhangela babetshengisela ukuthi abasakuloyisa ukuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Loba nje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai sokuphuma imbiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abephephandaba leNewsday bathi amalunga edale ePhalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. UNkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Kuyadanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa isizo lolu kulimpi zabo zombusazwe kabambe lokhu abakwenzayo ngoba kulunganga njalo kakula muntu phakathi kulihlazo elingenza abanye abafundi ngafisa ukusinceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga isakhamuzi sedzibara sekwaHarare unakwa usole kakhulu osokusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Yikho singasoze siphumelele yabona njengelizwe njalo phambilini sizaba le nkinga. Abanye abantu bazazithatha njengabantu abangatembekanga yabona. Kuyanyanyisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sibonga sikala labakalayo iZANU yona ebelokhu izidla ukudla njalo ilokhu isenza yamacampaign ngakho. It's not fair. Sebehlulekile ukuthi balungise izinto elizweni ukuthi baprepare for isayikuloni. Saka sebesebenza amaqhinga wona la ukuthi angabuzisekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Simangaliso Ndlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuqamba amanga ukufaka imbiko engalona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Usinceda ngani ukugijimisa amanga indawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisa ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi umuntu uvela kuyiphi iphathi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni zeManicaland ezigoqela iChimanimani, Chipinge lezinye sezidlula amakhulu amabili njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokho bengakabonakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Pepe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imota ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eya kulezo ndawo eyachabalalayo, kwathi la mabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, Umoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthola ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilithani lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million eliphe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele ubize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo lidinge uncedo. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seMDC umnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uchimisa athule ukukhulumisana neenkokheli zamanye amazwe kwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe lemcabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kulokungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Iwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangele ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-SADC ngibone ngani nxa kuvumuza vakathela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphangisa okungakanani.
Uhambo lukaThamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Bekungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Kudibona ukukhona lokuthi enye yenkathazo esilanga yokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalila amandla okuthi abantu basizakale. Ngakho kungaqakatheka ukuthi uPresident Thamisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabriji lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Thamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbonekani khonokho kwanceda kakhulu. So kufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungiswe uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli wabandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekwelebhilithane.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina Nquma Igobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje siqhubekela phambili, siqoxa ngokwenzakala endaweni esibhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho, u-Cyclone Idai, esabelweni seManicaland. Okwamanje, uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika ikhulu la-10 ayisikhombisa lambili, 172, wangcwatshwa abafika phose ikhulu 99, njalo kulabantu abedlula amakhulu amathathu 300 abangabonakaliyo. Lithini ngalokho? Uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lomonakalo odalwe lizulu lelo? Hayi, izulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakwele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngempiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ikhuthaza ukusetshenziswa kwempopho ngabantu makhaza eNational Rifle Association emzameni yokulwisa ukuthi ayekethise imithetho yelizwe lakhe ephathelane lempopho. Ele-Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan namanye amazwe awezwekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe osokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala lokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMathebeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomumo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla seyinye yalezinhlanganiso iBulawayo Progressive Residents Association, uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuningi-ningi, njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uza kulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesi bonkulunye wena abantu abangavendazi baze bangene esitaladeni asithi bayafisa kungenxa yokuthi umnotho amakhambani avaliwe. Kodwa laphana labazenda khona bala ndawo zakhona zokusebenzisa bathubeka bebotshwa. So abantu bathi ukuthi hhayi ibili nzima. Kodwa-ke upresident laye ukhulumile ethe mhlawumbe uthembisane. So sathini ukuthi hhayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinamuhlanje abantu bakhuluma ngamafutha, amalungelo abantu, abantu bakhuluma ngembali, indaba eyigugula kabuntu ukuthi ayilungisiswanga. Bakhuluma into nje zenze zisikhathi. Abantu ezona into zingahle zingalungisiswanga, sine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors bama-investors. So ngokunjalo kufanele lezo zilungisiswe ukwenzela ukuthi abantu bathole singathi ngayi-confidence kuhulumende weZimbabwe, esesiba le-confidence nge-economy yeZimbabwe, engxenye kungabanjalo sizalungisa. So-ke yilo inhlupho zonke ezikhona lezi. Njalo abantu bacasa ukuthi indaba le bond not yehluphayo. I-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever, abantu bathi le into vela isebenzi, ayisho ikhutho khomuntu ihlima eceleni, khe sisebenze kumbe i-US dollar kumbe i-rand kuzenze ukuthi i-economy yethu ivuke, abantu baphathise ngoba kathesi singananzelela kuqedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa, libona ingani kuzaba lo mahluko?
Umhlangano lwami uyenziwe ngabomu ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo wemandebele lezi nto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifiki kuye upresident, kathesi besesikhuluma laye ngabo simbize samtshela ukuthi abuye azosizwela ukuthi abantu bathezeni bahlukuluzwa kuyini. Sesibona bathe sesikhayele ukuthi uzenzani ngoba ephendula ethe ngiyakunanzelela sazama ukuthi kulunge. So sokulula ukuthi nawungalungiswanga sesimbiza futhi okwesibili sesimbuza hathi bo saba lo mhlangano othile wasithembisa kodwa awuyenzi lutho. Ubona ngakwenza njalo silungele ukuthi uhulumende sinikele ukuthi ayipreshure ukuthi ngalungisa into zethu kakhulu ngabo umkhono emandebeleni nabo into ezihlupha khona.
Kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini?
Kuhlupha esilalo kathesi lapha koBulawayo akukatshintshi lutho. Loko silo hlupho lwemali, loko silo hlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile, loko silo hlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethoba egalithoba asiyaqanda yaphezulu. Xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar le bond akulingani ende kuyiqiniso lokho. Ungananzela intengo ezitolo bonke ziyakhwela iviki ngeviki. Ungakhala kathi simkubi 10 kg siyithenga nge-$10 kukanti kuqala kuma-4-5. Ungakhangela usinkwa bakhwele songama-$2, ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9. So-ke umumo unzima lapha eZimbabwe kathesi, abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele labantu abalala bengadlayo ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale misebenzi ayikho. Labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile, intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhwezi. So zinhlupho abantu abahlangana laseZimbabwe kathesi and uhulumende akatshengisi ukuthi into lezo okwenza nouzadressa.
Siyabona ukuthi iningi kathesi selikubheke lapho ku-cyclone Idai, labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo.
Abantu iqiniso sibili siyananzela, abantu bayakhupha iy'mpahla zabo bayadonisa kulaba abalahlekelwa imizi yabo, abantu abalahlekelwa zimpahla zabo. Kodwa okuliqiniso yikuthi inhlupho zabantu, abantu beZimbabwe ngabantu abalozwelo, lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubone kufanele ukuthi khaye ngathi ihluphokana lwehlela abantu abangale likhulu kakhulu. Futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyeli ukubancisa ngokuncanabala uhulumende ngaye khuluma ngomlomo wasezwenelise phela zingakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayo isayikiloni leyo ukuthi izabakhona. Kodwa sesiseqinisweni akulani ngobandla ukuthi akhuluma akulanto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngalo impilo yabo esengozini ngawabahle wabafakweni. So-ke abantu asekuthi ngokunceda abahlezi ukuthi hhayi, kodwa abantu beZimbabwe yeuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belo hlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha.
Kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye koBulawayo, amanye vele avalwa kudala, kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapha?
Nananzela amakampani avalwa zonke insuku, amanye angavaliyo ayastayla down ngendlela ayaretrenja abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona kuthiwa yi-triple negotiating forum ukuthi kube khona ayisebenzi i-labour kube khona iMgozi kube khona uhulumende. Ukuphumisa kuyena iplatform ngibona alungenziwana kodwa ungazukhala up to now akule nto ezenzakalayo. Uhulumende uzivulele ngibona kube labo president begada besiyale lali besemthethi hayi ngizola imali eningi khona le ngomlomo kodwa akukanga siyayibona. So ke luhlupho esilalo ukuthi sibili kobulawa hayi izinto azinhlanga. Umumo sibili movie abantu bazama ukuzincedza labona abavenda bathatha lapha nalapha baqhubeka bebotha bethathela impahla zabo. So abantu bezimbabwe bese bakhathazekile ukuthi abaselaba abasela mama kuyakhanya ukuthi sokungumusa nje kamlimi ukuthi abantu laba baqhubeke bephila.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ekumanyano weMathebele Land Collective sixoxelaye eSegwero. Kusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kule Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe kakhulu abachayela izimoto ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke. Ukuxokozela lokho okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjenge Sydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abacine besiyacatsha enkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka, ingqamo lezinye izikhali. Omunye walabo ababone ukuxokozela lokho ngumnumzana Teddy Nyoni oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Himba kahle kahle abantu bamatraka nezithi bayasibhethela imisebenzi kuthi nendawo nje kuthi kusuke kwathi wavukavuka umoya wakhona like kubo witbetle so uke wavuka futhi umoya wakhona lo kungani kuyahlukunyezwana but for now ngizwa nje omunye engikhuluma naye esithi kuya umoya wakhona awukafika ukawinekuxabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavele okunye. So nje abathi basiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni SF.
Sizokuthiwa abanye abantu sebecajile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza kuhamba njani?
Abanye abantu nje bacashile ngoba ikakhulu ukuthi abacasha kakhulu yilawa abangakhoni ukukhuluma nje isiNdebele ngoba babe singasezwani. So yibo abantu abatagethwa sethi ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu babe sebekhuluma isiNgisi. But wonke umuntu nje unjani uya attack. But abaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babe-safe nje lapho bakhona.
Sizawuthiwa bebelanda-ke laba abatshayela izimota ibe kuhamba njani khonapho?
Bekulandwa nje abamatraki laba besithi bayasidakhela imisebenzi kababuyele emazweni abo bekuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siye sifanele baye kuphi bona bamalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abama-truck yiwade betageta kuvimbe ku-freeway yikolapho kuqale khona into yakhona leyo.
Bebesenzani manje? Bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bekungani kwenziwani?
Bebengani bayabhikitha abangani bayavimba yabona like i-protest yinto yade isenzakala le but angizoba nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye indawo nje abantu basacashile abaningi akukafiki ngoba into eyisasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathi ithulakile kuke kwathi nje kwenye indawo bayazama ukuvimbavimba kwahamba njani but ngizwa kuthiwa namhlanje futhi sebengani sebeqalile kwezinye indawo inyana labebelande betathela abantu izinto zabo.
Lo ngumnumzana Teddy Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseThekwini kwele South Africa. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngwembiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.